impi ye Israel le Hamas angiboni ukuthi impi engagcina iqhubela ukuthi kube lomvuyela umbimpi ye Third World War ngoba le impi ekhangelane lamazwe amabili kodwa uza engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo aba ama Arab sithi njengabantu be Lebanon amazwe la amanye asemaceleni asefaka ama demonstrations bangangenela nxa impi le ingabanjwanga kuhle igcine imemetheka ingapheli vele le impi engapheliyo ihlala khona isiba khona ivuka isiba khona uvuka ngenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa kodwa akabancedisi ukuyiqeda bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyeke liphenduke bayiphozise bayiyeke kumbe kwesinsikhathi benze ukuthi udlame lube lukhulu kumbe kube lo nje kuphehlelela kuphenduka kuya kungaphela
wena ngokubona kwakho impile ingaqedwa ngani njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo
impi ye-Israel le ye-Hamas kumbe ye-Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuyaba abe umuntu oma phakathi kwamazwe amabili kumbe ilizwe elithi lona limaphakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisapota liphi ilizwe khathesi into ehluphayo yikuthi amazwe anjengabo-America baba sobale egcekeni ukuthi ubona bamile Israel and bayatsho impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi uthiwa ngubroker ongaso interested part ongaso vested part ukuthi kumbeni uvested ePalestine umbe uvested e-Israel kodwa omaphakathi kwamazwe omabili alalele ukuthi elinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini kusenzela ukuthi kube lokuvumelana okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana yikuthi i-Israyeli lezikhali bayipha nje izikhali eziningi ezokuthi bichaya abantu bePalestine ichaya abantu beLebanon isethusela beyiviyela ngabe i-Israyeli kayela zikhali ezingaka ngabe impilo yakudala yaphela impi yakhona nje sokufanana lento lezane ze-apartheid lezinto zabo Smith laphana bechaya abanye ngenxa ukuthi bona babelezikhali kuzaze kwenzakala ukuthi ngelinye ilanga iHamas la ithole umuntu ozayiziphi izikhali ezizaphindisela kube buhlungu ukusweleka womuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise lawa amazwe amabili bengahlali besilwa kuyinto eswelakeleyo ngoba xa uwazi ukuthi omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israyeli yakwazi ukuthi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokubitshaya abantu be-Palestine.